Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngenjabulo ngomvulo mhlaka 1 kuNkwenkwezi 2017 nguNtungamile Inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Sibona nje sokuleminyaka efika eyisikhombisa lokho esisiya phambili sisiye emuva uhulumeni uyatshintsha ama ministers nxa uminister omutsha ebuya uqaliswa butsha.
Umbuthano welanga lokunanza izisebenzi uguqulwe waba ngezombusazwe eHarare kwakhuthazwa abatsha ukuthi babhalise ukuze bavote. Ilanga lezisebenzi leli liza ngesikhathi umnotho weZimbabwe uqhubeka ubhidlika, imali isilela emabhanga njalo lobuyanga labo budlondlobala. Uzulu ukhuthazwa ukuba lolwazi lokusetshenziswa kwemithi etshiyeneyo ukuze evikeleke kungozi ezingavela ngenxa yokusetshenziswa kwemithi ngendlela engayisiyo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhosi wokunanza usuku lwezisebenzi eLeworkers Day oqhutshelwe eHarare namhla uphenduke waba ngumbuthano wezombusazwe ngemva kokuba inkokheli zamabandla aphikisayo kanye labenhlanganiso yezisebenzi iZimbabwe Congress of Trade Unions bekhuthaze uzulu weZimbabwe ikakhulu abasakhulayo ukuthi baphume ngobunengi ukuyabhalisa amagama abo kugwalo lwabazavota ngomnyaka ozayo. Kubika uMavis Gama.
Ngamalunga ekhwaya yeZTU besandulela ukusungulwa kwalo mkhosi owenzelwe enkundleni yeDziwa Resekwa Stadium eHarare namhla emini. Umkhokheli enhlanganisweni yeZTU uMnumzana Peter Mtasa uthi impi yokulwela amalungelo esebenzi ngeyezombusazwe. UMtasa ukhumbuza abantu ukuba lasekuqaleni yasungulwa isebenzi impi kaZibuse ngesikhathi umuyi owake waba ngumsekeli kamongameli uMnumzana Joshua Mqabuko Nkomo labanye bakhe iningi kungaba beqhatshwe nguloliwe babelwela amalungelo ezisebenzi.
Weduwe akuna imwe nzira. Nzira ndeye kutoshingirira.
Indlela kuphela yokuzinikela emhlanganweni weZCTU wanyakenye savumelana thina uba sekumele simanyanise izifundi abasebenza bezimele abalemizi yokuhlala labangelayo.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yeZCTU uMnumzana Jafet Moyo utshengisa ukukhathazeka kwakhe ngokungazinikeli ukuguqula umthetho wezisebenzi owe-Labour Act kukahulumende.
Sibona nje sokuleminyaka efika eyisikhombisa lokho esisiya phambili sisiye emuva uhulumeni uyatshintsha ama ministers nxa uminister omutsha ebuya uqaliswa butsha.
Umoya uthi okumdalisayo ukuthi uhulumende esengongenela kundaba zezisebenzi akutshengise ngokunxusa abantu kuba baze emkhosini owenzelwe eGinoyi yena engumqhatshi, ikanti kumele kube yisebenzi ezikhokhela kule mikhosi yazo. Owake waba ngumphathi ntambo ogatsha lwezisebenzi ngesikhathi sikahulumende uManyano, unkosikazi Paulina Mpariwa laye ulandise phezu kokunye kokumunyethwe yile bhili elethulwa edale ngaleso sikhathi.
Ibhili leli ngalijiya lisithe zisebenzi zingayenzi i-politics emsebenzini, bangabuye balama-t-shirts bathengisa amakhadi abo emaphathini. Sasesithi i-workplace ngeyokusebenza kuphela, ningayenzi okwe-politics.
Bebekhona abaqhuba imisebenzi yokuzilibazisa kulo mkhosi okubalisa uMandla Nkosi Zulu osakhulayo kubulawayo oleminyaka engamachumi amabili lasikhombisa kodwa isisebenzela eHarare.
Hayi msebenzi sikuphethe lati khona lezi moto zesihamba ngazo ngokugida khona lokhu. Hayi athi vele ngifanana nje lo muntu ovukelayo ese-industry. Hayi ngijabulile.
Umnumzana Morgan Tsvangirai umkhokheli we-MDCT uba ngumhlonishwa kulo mkhosi. UTsvangirai wake waba ngunobhala jikelele enhlanganisweni yesebenzi eye-ZCTU. Ugcizelele ngokuqakatheka kokuphatheka kukhetho oluzayo.
Sibhekane lokhetho luka-2018 ngasiyikuvuma yiloba yiphi impumela ezakutsho ukuba sehlulwe kulelo khetho thina abamabandla ezombusazwe aphikisayo. Sengisenza njengoTrump. UTrump wathi yena angiyemukeli impumela ethi nginqotshiwe.
Umkhosi walo nyaka wenziwa phansi kwendikimba ethi Fighting Unemployment, Poverty and Inequalities. Lumbutano ungenwe ngabamabandla aphikisayo akumanyano wenera iziphathamandla ebezimele inhlanganiso yezisebenzi umhlaba wonke eye-International Labour Organization kanye lenkokheli zenhlanganiso ezisebenzelana lozulu lezifundi. Uzulu uze ngobuningi kungakhathalekile ukuba imota zamapholisa ezithwala amanzi ababayo bezimiswe bucwadlana lale nkundla yedzivaresekwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Kobulawayo khona ilanga lezisebenzi leli liza ngesikhathi amankampani amaningi sevaliwe kanti lezisebenzi eziningi sezilahlekelwe yimisebenzi. Kubika uNompumelelo Moyo.
Iningi labantu belingekho edolobheni lamuhla loba nje izitolo phose zonke bezivuliwe ngaphandle kwamabhanga lamahhofisi kahulumende. Iningi labantu seliphila ngokuthengisa kuthi labo abasebenzayo labo babhekane lokusilela kwemali emabhanga. Abanye njalo abaholi osokuthiye ilizwe lilabantu abambalwa abasebenzayo. Lokhu kubangela ukuba kungabi le mithimba yokuthakazelela ilanga labasebenzayo. Ngitsho lombuthano wezisebenzi owavame ukwenziwa minyaka yonke egcekeni le-Stanley Hall kumbe e-White City Stadium. Osakhulayo othengisa amaluba e-City Hall, umnumzana God Nozimpala, yena uthi ilanga lezisebenzi alisacaci njalo lamuhla ibhizimusi lakhe beliphansi.
Ah, ende futhi mina vele eyi ngani vele angikho kuholiday yazi. Hayi, nani labantu abasebenzayo balayinile emabhenki nje kathesi vele sikhuluma nje, so lawo imali abayibone ingazi abanye nje nebhibalayo imali kwabale mali ingcono i-workers day.
Umongameli webandla eliphikisayo ele-ANSA, umnumzana Moses Mzilandlovu, uthi abasebenzayo badlela evalweni ngoba bengazi ukuthi bazabuyela kusasa bayesebenza kumbe njalo bazayithola na imali yabo ebhanga.
Thina kwelakithi sibona kuvele sokungazathi nje yinhlamba ukuthi sikhulume ngesimo sezisebenzi ngoba uzulu omningi kasebenzi. Esingathi mhlawumbe ngakwenziwa ukuthi abantu ke sihlangane ngelanga lokuthi abantu baswele umsebenzi. Ukuthi iningi labantu bakithi badlele evalweni bona abasebenzayo. Ukuthi kabakwazi ukuthi kwela kusasa bayabuyela emsebenzini bafike basebenze.
Isikhulumeli sebandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Mbonisi Gumbo laye ugcizelele amazwi kaMzilandlovu ethi balokudana okukhulu ngelanga lalamhlanje ngoba kunoku khala okukhulu kobulawayo ngenxa yamankampani asavala haya eHarare.
Abantu abaningi sebethonyela ukuthengisa ezitaladeni njalo futhi bayahlukunyezwa ekuthengiseni lapho okuyikhona okwenza ukuthi impilo ibe nzima for abantu bonke.
Kuthi isikhulumeli sezaphu umnumzana iPhithule Maphosa laye utshaye khona ethi amhlophe kulabo abasebenzayo lanxa eZimbabwe sekulilanga elingasatsho lutho ngoba ukusebenza akusaziwa ngaphandle kokungena ibandla lezanu PF uphiwe imali uqale ukuthengisa.
Into ethi ayikusebenza sisayazi akusafani le minyaka edlulileyo okwakutakazelelwa amalungelo esebenzi njalo lezifiso zabo.
Unkosikazi Silethemba Mathe olwela amalungelo abesifazana uthi ilanga lezisebenzi selifana lamalanga onke nanku amavinkili avuliwe ngaphandle kwamabhanga ngoba balutshwana abantu asebeqhatshiwe.
Irenti yanamhlanje kuyakumele bayibhadale lokunye njalo okuthile kuyakumele kubhadalelwe ilanga lonelo abangasebenzanga. Yikho abantu bevula bezisebenzela ngelanga lanamhlanje.
Lamuhla kobulawayo Akubanga lo mkhosi okunanza ilanga lezisebenzi, iningi labantu belisemakhaya ukuthi abalamabhizimusi bebezithengisela. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo, ngingunompumelelo Moyo.
Ilanga lezisebenzi leli liza ngesikhathi umnotho weZimbabwe uqhubeka ubhidlika, imali isilela emabhanga njalo lobuyanga labo budlondlobala. Incwethi kwezenotho zithi inani labantu abangasebenziyo elizweni lingafika kumachuma itoba mnemunye lanhlanu ekhulwini i-95%. Enye iyengcwethi lezi ngumnumzana Masimba Kuchera, yena othi okudanisa kakhulu yikuthi uhulumende weZANU-PF ukhanya engaselawo amaqhinga okuvuselela umnotho.
Ngiyabona njengani ilanga leli libuya esikhathini sibona uhulumende engahloniphi izisebenzi, sibona uhulumende engazama ukuthi acreate employment umela abantu basebenze. Wakhangelisa zabona ukuthi uhulumende khathi uyehluleka ukubhadala izisebenzi ngesikhathi. Uhulumende wenze into eziningi kakhulu ezithengisa ukuthi kasahloniphi izisebenzi. So ilanga leli libuya esikhathini izisebenzi eziningi zikhala.
Abalutshwana bona babasebenzayo uyatsho ukuthi imali abayiholayo incane kayeneli, njalo esikhathini esiningi abayiholi ngesikhathi. Abangasebenziyo ke bona injani impilo kibo?
Impilo inzima sibili, ngoba ungakhangelisisa uzabona ukuthi uhulumende uzama ngamandla wonke ukuthi abantu makhaza bengakwanisa ukuthi baziphilele impilo enhle. Ungakhangelisisa uzabona ukuthi kulento ezinjengestatutory instrument 64 abantu abazithengisela izinto zabo bethenga across the border, ezinye zangkhona asenelisi ukuthi zingene. Uhulumende esithi uyaprotect ama-industries, uzabona ukuthi abantu bayabothwa, amakhansili ayagijimisa ama-vendors nabantu abazama ukuthi bazilungiselele impilo yabo. So yikho esikubonayo kwenzakala khathesi, uhulumende ebopha abantu abazizamela ukuthi baphile ngendlela esingathi engcono.
Umnumzana Masimba Kuchera ucubungula ezenotho, sixoxelaye eseSouth Africa. Kunjalo nje izisebenzi zakwele South Africa bezithe kwaqa endaweni ezitshiyeneyo elizweni lelo zithakazelela ilanga leWorkers Day. Kodwa izisebenzi zeZimbabwe zifika inkulungwane ezingamakhulu amabili ezihlala kulelo lizwe bezikhathazekile emoyeni ngekusasa yazo. Amaphemithi ezisebenzi lezi aweZimbabwe Special Permits aphelelwa isikhathi lonyaka ngompalakazi, kodwa uhulumende weSouth Africa lokhe engakatsho ukuthi bazaphiwa yini eminye iminyaka kumbe bazaxotshwa kwele South Africa. Kubika uBenedict Nhlapho.
Kuke kwaba zindaba ezimnandi ekuqaleni komnyaka, owayenguphathitambo ogatsha lwendaba zasekhaya umnumzana Malusi Gigaba esithi baphakade ngokudla amathambo engqondo ngokuthi kwenziweni njengoba kunzima ukuxotsha abantu abaningi kangaka elizweni, kanti njalo akwenzi ukuthi abanike imvumo yokuthi sebeyizizalwane zakwele South Africa. Yesiphathamandla senhlanganiso emela isebenzi zeZimbabwe kwele South Africa, e-Migrants Workers Association in South Africa, MWASA, umnumzana Butholezwe Nyathi, uthi izisebenzi lezi zihlukumezeke kakhulu ngokungazi ngekusasazo.
So siyakhuthaza ke ukuthi government yaseSouth Africa, njengoba sokunominister omutsha, ikhulume nabantu baseZimbabwe abaphethe lama-permits, ibachazele ukuthi kufanele ukuthi benze kanjani, ngoba abanye basalokukholwa ukuthi bangakhona ukuthi berenewe ama-permits abo belapha.
Phezu kodaba lukahulumende lokuthi abalama-permits la babuyele ekhaya, bayifaka izicelo zeminye imihlobo yamaphemithi. Unyati uthi baphakathi kokuxwayisa uhulumende ngobunzima bokwenza lokho.
Sibhizi manje sikhulumisana negovernment yaseSouth Africa ukuthi understand ukuthi kunzima kangakanani ukuthi umuntu esuke lapha ehambe eZimbabwe erenewisa ipemithi yakhe, ngoba kuzothatha isikhathi, kuzobe kunamalayini.
Ngakwelinye icele isiphathamandla sebandla lePhamu uMnumzana Clement Ncube uthi kunzima ukuthi isebenze eZimbabwe zilithakazelele lelilanga lesebenzi.
Beda ebantwini bakithi abalapha eSouth Africa, ngoba kunje abakwazi ukuselebrate iMay Day.
Umgcini ihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo besifazana eMbokodo, unkosazana Victress Mathutu, uthi balokwesabela ukuthi nxa amaphemithi la engasangezelelwanga iminyaka kuzahlukumeza iningi labesifazana okuzafuze bayeqala impilo entsha eZimbabwe engelamsebenzi.
Siqala ngaphi ukuzama ukuphila ekhaya njengoba isimo silokhu sisiba nzima kangaka? Abantu abethu abasezikolo ekhaya sizababhadalela ngani? Kunengokubo okuzadalwa ngumthela wokungavuselelwa kwamaphemithi.
Uthi lokhu kuzaletha ubunzima obukhulu kuzinkulungwane zabantwana asebefunda kwele South Africa, njengoba nxa abazali babo kungathiwa babuyele ekhaya labo kuzafuze bayeqedelela izifundo zabo eZimbabwe.
Bazabuyela yini bayefunda ekhaya, befunda ngani? Eqinisweni siya kudinga ukuvuselelwa kwamaphemithi. Sihlele emthandazweni ukuthi umnyango wezasekhaya eSouth Africa usicabangile, kanti futhi singajabula nxa kungaba masinya sihlale sisazi ukuthi sime ngaphi ngalolu daba.
Esinye sizalwana seZimbabwe uMnumzana Khulumani nje hayi uthi obekungaba ngcono ukuthi abanamaphemithi la baphiwe imvumo yokuba izalwane zakuleli.
Bekungaba yinto enhle ukubana uhulumende weSouth Africa ithatha amanyathelo okubana abantu laba abalamaphemithi bephiwe ama-green books, ngoba sebehlale belawo amaphemithi for more than 5 years. Bakhona abanye abadidakthelwa izimali, bakhona abanye abalama-accounts, kuzothiwani ngawo lawa ama-accounts.
Kucatshangelwa ukuthi kulezalwane zeZimbabwe ezizigidi ezimbili kwele South Africa, kanti iningi lazo abalazwe incwadi zokuba selizweni ngokusemthethweni. Lokhu sekwenze ukuthi besetshenziswe nzima, beholiswa imali ephansi. Nxa bengazama ukukhonona ngalesi simo bayaxotshwa umsebenzi loba kubizwe amapholisa azobabopha. Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
KuLife Talk namhlanje sixoxa ngelanga lezisebenzi elinazwa namhlanje emhlabeni jikelele ele World Workers Day. Tumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ekhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu emhlabeni jikelele, iHuman Rights Watch, ithi kulobufakazi bokuthi uhulumende wakwele Syria wasebenzisa izikhali zechefu yohlobo lwe-nerve gas cane, okubalisa lalokho okwethulwa zintatheli zindaba kunyanga edluleyo. Amabhizimusi athengisa imithi amafamasi abe lomhlangano wokuchathekelana ulwazi lokusetshenziswa kwemithi etshiyeneyo nguZulu ukuze evikeleke kungozi ezingavela ngenxa yokusetshenziswa kwemithi ngendlela engayisiyo. Kubika uMark Peter Ntambe.
Abathengisa kumafamasi amafamasisti ingcwethi labamabhizimusi alungisa imithi ahlangana kule ngomnyaka efundisa abathengisela abantu imithi ngomsebenzi wabo. Umnumzana Richard Jongwe, ongumqondisi wenhlanganiso ethengisela amafamasi imithi, uthi babone kuqakathekile ukuba lokhu kwenziwe uZulu ethengiselwe imithi efanelayo kuvikelwa impilakahle yabo.
So we need to empower these guys so that they also
sibanikeza ulwazi lokwenzakalayo kumzimba womuntu le mithi, kunye lokuthi imithi le isebenza kanjani emzimbeni. Abanye babo ukwengezelela ulwazi lwabo, abanye kuyokuqala ukungena izifundo ezinje. Uthi kulandela ukuna kwezulu eliningi lonyaka bakhangelele ukuba umqando ubande lonyaka ngokwengezelileyo okuvame ukubangela ukuba abantu bathenge imithi yezikhwehlela lemvimbano. Osakhulayo uNora Chirawu ngomunye wabaningi abangene lomhlangano ephatheka kuzifundo ngoba esebenzela ipharmacy eHarare.
Uyenza i-training eBenylin, ama-coffee mixtures ama-Benylin, i-range yonke eBenylin. Kwenza ukuthi abantu babe ne-idea ukuthi ama-coffee mixtures, especially this week, abantu abaningi bahwebe kulo mcando, so abantu abaningi bayenza ama-flu, ukukhwehlela, so sebesifundisana. Sebesilolwazi, sibanike ukwenzelana ukuhambelana nesikhwehlela sabo even yokushila.
Ujongo uthi sebele minyaka emithathu besenza imbuthano enje ihlanganisela izisebenzi zamafamasi esezile sikhathi eside zisebenza zisengezelela ulwazi lazo kunye lezisacathulayo ezingena okwakuqala kulezi zifundo.
We give them education and sometimes
sibanikeza ulwazi lokwenzakalayo kumzimba womuntu lemithi. Kunye lokuthi imithi le isebenza kanjani emzimbeni. Abanye babo ukwengezelela ulwazi lwabo, abanye kuyokuqala ukungena izifundo ezinje. Lonyaka lomhlangano ukhokhelwa libhizimusi lePulse elithengisa imithi etshiyeneyo ehlanganisela ephathisa kumvimbano lezikhwehlela ofana leBenylin. Ingcwethi zithi eleZimbabwe selibhekana lodubo lwabasakhulayo abathenga imithi efana leyezikhwehlela kungela ncwadi ezidingakalayo ezabodokotela. Bebe sebelungisa izidakameza ezifana lebronko lomsombodiya kubangelwa indubo abahlangana lazo ezengezelelwa ikusilela kwemisebenzi kube sokubadalela inkinga kumpila kahle yabo kwela kusasa. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Umnyaka ka-2017 usubone abatsha beZimbabwe besebenzisa indlela eziningi ezitshiyeneyo zokufundisana ngokubhalisa kukomishini yezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ukuze benelise ukuvota kukhetho oluzayo. Umnumzana Norman Dube oyingcwethi kwezemishini yamakhompyutha lencingo zikamakhalekhukhwini ngomunye wabasakhulayo laba. Udube uthi usesungule uhlelo locingo lukamakhalekhukhwini i-app ngesiNgisi oluzaphathisa ngemfundiso yokhetho. Asizweni exoxa lo Mike Wobe weStudio 7.
Kade sihambe eZambia kuconference ethiwa yi-Tech Camp Lusaka. Lapho esifake khona sabe ngama-team okuthi siyenze ama-ideas that can address ama-problems esiwafacing ama-topics under elections, democracy, transparency and those kind. Asikhangela ama-youth kakhulu.
Uhlelo lolu wena leqembu lakho likhiphe uhlelo oluzabe lusebenza emakhalekhukhwini esingathi ngesiNgisi ama-mobile applications. Awungitshele ngamafishane ngalolu hlelo njalo ukuthi umphakathini kumele akhangelele ukufunda izinto ezinjani ezizabe zidabukela khona.
I-application esiyibhudileyo ile information eyokuthi ama-youth esibone ukuthi kumele bebeyazi ngoba asifundi bephanga ukuvota phela but ufuna ukuthi bevote bezwisise ukuthi indaba bevota. Kule information enjengabantu abarepresenta ama-constituency abo bakwanisa uku-create ama-account bethole ama-direction to ama-polling station abo namanye ama-features amaningi.
Ungabheka elizweni lethu iningi labantu liphila emaphandleni lapho le mitshina ayisebenzi kahle. Njengeqembu lilungisile na ukuthi uhlelo lwenu lolu lwasecingweni lusebenze emaphandleni?
Ngokukhangela ama-statistics sibona ukuthi eZimbabwe kule 100% mobile penetration okutsho ukuthi abantu abaningi bala ma-phone but okungekho internet. So i-application yethu le isebenza ngendlela yokuthi nxa kungela internet iyasebenza offline futhi okutsho ukuthi umuntu engangena ka-1 the next time nxa iphenduka noma i-internet ingasekho uyakwanisa ukubona kudala. Then abale ma-phone lawo angangena ama-application sikhangelela ukubuilda okuthiwa i-USSD service kumbe lama-SMS. Especially for abantu abasemaphandleni.
Likhangelele ukuthi umphakathini angaqala ukusebenzisa uhlelo lolu nini?
Okwakathesi i-application leli in terms of ukulibuilder sesiku 95% like seseduze kuphela. So besicela ukuzwa ukuthi from uhlelo lolu kade sikilo ukuthi baqasane ukuthi sincedisa ukuthi sikwanise ukuluqalisa but sikhangelele ukuthi singaqasa as soon as possible.
Longu mnumzana Nomen Dube, oyingcweti kweze michina ya makompyuta ove kokla lo Mike Wove. Kweze midlalo lamhlanje uMantengwane undize wahlala phezu kwengalane yemiklomelo kusigaba se-Premier Soccer League ngemva kokunqoba iqembu lengezi Platinum nge-1-0. Sikhuluma ngeqembu le-Highlanders iphela. Kubika uJoseph Njanje.
Iqembu le-Highlanders sele miklomelo elichumi lambili ngemva kokudlala imidlalo yemihlanu lapho elinqobe khona kane ladliwa kanye. Iqembu lengezi Platinum yilo ebelihlezi phezu kwengalane phambilini kwemidlalo yeviki lesithupha, njalo lithelele lahlala endaweni yesibili le miklomelo elichumi ngemva kokudlala imidlalo yesithupha. Ohlohlele iqembu le-Highlanders nguSimon Munawa, yena olitshayele emambuleni ngehlandla lesibili lomdlalo. Ekhuluma lentathela izindaba zemidlalo yokupheleni komdlalo, umqeqeshi weqembu le-Highlanders u-Errol Akbay uthe uyakujabulela ukuba phezu kwengalane yemiklomelo kweqembu lakhe.
Yebo, okwakathesi siphezulu engalaneni yemiklomelo, kuyinto esijabulisa kakhulu. Isifiso sethu ukuqhubeka siphezulu, kodwa ke sinanzelele ukuthi kasikaqedi iligi, sisasele imidlalo eminingi esisezayidlala.
Kweminye imidlalo edlalwe ngempela viki, iqembu leBulawayo City linqontshwe nge-2-1 ngeletriangle ngomgqibelo, ikanti ngosuku olufanayo iqembu leCape United libhaxabule eleChapungu nge-4-0. Iqembu leCape United lihlezi endaweni yesine engalaneni lile miklomelo yithoba munemunye. Ngesonto iqembu leWange linqotshwe nge-1-0 liqembu leChicken Inn. Iqembu leYada linqotshwe nge-1-0 liqembu leDynamos, kuthi iqembu leShapane Mine linqobe leTsholotsho nge-1-0. Imidlalo yeviki lesithupha yesigaba sePremier Soccer League iqhubekele phambili namhla emini, njalo iqembu leHawu Mine linqobe iqembu leBantu Rovers nge-1-0. Emdlalweni obusenkundleni yeLuveve, kuthi esigodlweni iHarare iqembu leHarare City linqotshwe nge-1-0 ngeleZPC Karipa. Limpumela idale ukuba iqembu leHawu Mine liqanse liyehlala endaweni yesithathu engalaneni yemiklomelo, lile miklomelo elichumi, ikanti eleZPC Karipa liqanse liyahlala endaweni yesikhombisa, lile miklomelo yithoba munemunye. Kusasa kulomdlalo owodwa oza kuba phakathi kweqembu leBlack Rhinos leFC Platinum ozaqhutshelwa enkundleni yeMorris Depot. Lo mdlalo ulakho ukuguqula isimo sengalane, ngoba iqembu lebutho eleRhinos nxa linganqoba lizabe selile miklomelo elingene leqembu leHighlanders elichumi lambili, kuthi eleFC Platinum linganqoba liyabe liza kuba le miklomelo elichumi lanye. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Zahara eqhibake uhlelo lwethu lwalamhlanje lingayikatshana luyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Lilale sihlobo esithandekayo elivalelisayo, muntungamilinkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.